sike sakhulumisana nabo sidinga ukuthi sibe le-official communication evela kubo kondana laloluyana daba hhayi basitshela ukuthi hhayi balwamukele udaba lwethu basalukhangela njalo nathi sabakhuthaza ukuthi babukhangele ngokushesha ngoba sizabe silokhu silandelela sifuna ukwazi ukuthi soluhambe lwafika ngathi.
Kuyini okwenzakale izolo ukuze lolu daba bethi balucubungula lihambise njani lincwadi njalo kuyini okwenzela yafika khona ngapho kwele-South Africa?
Udaba lolu sudaba oluncane ludaba olukhulu and sinanzelela ukuthi ayisibe daba mhlawumbe oluthinta i-TM Hyper kuphela kodwa sinanzelela ukuthi lungabe lulenziki lolu udaba sasesithi hhayi awuthi siveleke sishe siyofika khona kwabakhulu bakhona ukwenzela ukuthi le nto ma isolveka isolveke holistically singasolvi nje ama-symptoms ona lawo esiwabonayo o-TM Hyper.
Siyezwa abanye njalo nxa bechothoza bathi akulamthetho othi kuqhatshwe umuntu womhlobo wuphi wendaweni ethile.
Thina vele nkosazana asizanga sisho ukuthi sizofaka umthetho wokuthi kuqhatshwe umhlobo othile. Thina esikhala ngakho yikuthi sibona kuqhatshwa umhlobo othile kodwa kucindezelwa umhlobo othile. Lokhu asikwenzeli ukuthi ngoba labo ngabantu abavelele emsubuleni we-Mashonaland kuphela. Bekungasidanisa ukuthi khona phana kobulawayo sithole sokuqhatshwe abantu besinambiya kuphela. Kumbe abantu besitonkeni kuphela kumbe abantu besisuthwini kuphela sithi hhayi abantu bendawo abakhangelelwe endaweni yabo in the spirit of devolution le sebeyikhuluma bonke kulezi nsuku eqalwe yithi kuzabaluleka ukuthi abantu basebenze ezindaweni zabo amathuba ezemisebenzi akwazi ukubenefitha abantu balezo ndawo ungakuza ukuthi i-devolution le abayikhulumayo i-devolution abayaziyo angikhona ukuthi kulomuntu ongaphikisana nalokho okwenzakalayo ngoba sizama ukuthi silungise lokho okonakeleyo.